Yeah, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha izinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So yeah, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kahle ukuthi kusasa sikhole kude kokugcina, then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare ke Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulabatitsha, kulabantu bechechi, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cut across, you know, even the umuntu, wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi, mina mntanami bende-2 kg yempuphu yike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike. So it's just everyone, akula ngingathi kumbe a particular group of people, wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho lakho.